Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku28 lwezi2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo.
Nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi singathi umnumzana uSengezochabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General ama-facts akhona wonke akhona.
Abasebenza lomnumzana Sengezochabangu bathi abaxotshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni.
Yena kasingeke simkhulumele ngoba thina kazake simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esibarikholileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungenzeka ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangikhona enxeba bese esikolo.
Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethela uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo.
Lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungethuli isinqumo okwenziwa ngumthethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezochabangu ule mvumo kumbe hatshi yokuxotsha amalunga ebandla le-CCC sokudale inkulumo. Umahluli umnumzana Munato Mutebetsi wazisa ngeviki edluleyo ukuthi uzethula isinqumo sakhe ngasiphi isikhathi. Ukudlulisela isinqumo phambili okwenziwa imthethwandaba nje yonke sokuvamile kulezi nsuku. Izolo umahluli uthe uzakwethula isinqumo kumalanga alandelayo sokuba kusokudaba lokubulawa komlandeli webandla le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngumnumzana Pius Jamba Mukandi. Kube ludaba olufanayo kucala likamnumzana Job Sikhala owayemela iSt Mary's edale lephalamende. Ukuhlaziya udaba lokudluliselwa phambili kwezinqumo zomthethwandaba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Le indaba e-reserved judgment indaba engiyibona iqondane le-judiciary kumbe i-jurisdiction yeZimbabwe kuphela. Ngoba nxa ama-facts akhona imiqondo yakhona isegcekeni kutshengisela ukuthi umnumzana singathi umnumzana uSengezochabangu kayisiyona sibalukhulu kumbe Secretary General kwe-CCC ama-facts akhona wonke akhona ama-witnesses kuyazitshengisela nje ukuthi ukureserva i-judgment singathi ngesikhiwa kungaba yi-weakness ye-judiciary system yethu. Futhi kuletha nje inkinga ye-criticism. Bayazivulela nje ukuthi kube labantu abazakhulukhuluma besithi hayi nxa umantshi esesaba ukuthatha i-judgment kuyina kwesabayo. Kuletha ithuba lokuthi abakhononayo bakhonone. Yikho angibona ukuthi kungaba yinto enhle eyenza ukuthi judiciary system yethu ibe yinto eqakathekiswa kakhulu.
Bakhona abanye asebecabangela ukuthi nxa umantshi kumbe umahloli esithi yena uza yethula isinqumo sakhe kumalanga alandelayo uyabe siya buza kwabezombusazwe ukuthi aluphathe njani udaba. Uyavumelana layo yini imbono le?
Kungaba liqiniso ukuthi nxa umahluli ethi yena ufuna ukuthi akhokhe umphefumulo ayekaye cubungula akhangelisise, iye kungenzekele ukuthi engxenye kulamanye ama-facts kumbe ama-witnesses kumbe ezinye iindaba ezihambelana lecala lakhona afuna ukuthi azikhangelisise. Kodwa kungaba kuliqiniso ukuthi nxa isinqumo sakhona siqhakathekisa kumbe ukunqoba kwe triple C kumbe ku iluva nje malunga aphikisayo aphikisa uhulumende kungaba liqiniso ukuthi engxenye umantshi ufuna ukuthi akaye ukuthi fahlafahla indaba yakhona asikasoze sithi engxenye uyabe ebuza umuzama umunuzana uNomasomnanga kwa kodwa engxenye lo usupervisor wakhe uchief justice kumbulu kumali malaba kumbe usecretary we judiciary service kwe commission hayi mina ngibona ngathi ikho kwenzakalayo kodwa akulunganga umantshi umsebenzi wakhe ufanele abekwazi ukuthi isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla e-executive lamandla e-judiciary yikho hatshi kuyaphi kuphambaniseke kakhulu
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaxoshwa kubandla le-CCC babevele bengakhethwanga ngokusemthethweni. UChabangu sexoshise amalunga edale lePhalamende, Senate lamakhansili ayedlula ikhulu. Abanye abaxoshwayo yibo ababuyelwe ukuzoncintisa njalo kuzikhundla abaxoshwa kuzo. Kodwa uChabangu usehambe emthethwandaba njalo ukuthi abaxotshwayo laba bengazancintisa njalo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga Gande, ngibingelela amahlabezulu, ngibingelela uZimbabwe yonke. Esikwenzayo asikwenzi thina ngoba sikufuna, sikwenza ngoba siyivoice yabantu beZimbabwe. Yebo ye kulabantu ababili abathathu abangafuni ukumela iqiniso. Ayiqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bafuna ichange, bengakhathalekile lokuthi ichange ibuyiswe ngubani. Yikho bebekhangelele thina labo babuchamisa ukuthi into esizenza i-change. Kodwa lokhu esikwenzayo kulungisa ukuthi i-change ibe fast. Abantu bayakhala besukisele eMashonaland, eManicaland, yikho nje iZimbabwe yonke ivumelana lathi. Balutshwane nje abangavumiyo ikakhulu labade bekhethiwe yibo bobona besiya emthethwandaba. Kodwa nje izakhamizi zonke nje ngikhuluma nje abantu abahlala lami koBulawayo, angila bodyguard, ngiyazihambela ngixoxa labo insuku zonke akula ngitsho ngisola othini bacho nje ukuthi hayi ngali nalibambisane lakhuluma lo baba uChamisa ngasese yikho abathi sikuphambanisile otherwise esikwenzayo bavumelana lathi ye kulendaba okuthiwa ngama double candidate ngeFriday yona lebuyayo mhla ka 1 sibekile emthethwandaba ukuthi labo esibacelile ukuthi gababuye bezoxoxisana lezakhamizi esikuthi ngama recall becho labo ukuthi njengoba sesibacelile akwazi ukuthi baphinde babuyele futhi bengavunyelwa ngayizakhamizi. Izakhamizi ke zimelwa yithi ke labo babuchabangu. Ye ngeFriday ngilethemba ngingakuphumputhi njalo ukuthi njengoba labana abantu sabamisa abangeke futhi baphinde babuyele baye ukuthi sebemela abantu singazange udaba siluxakulule. Hayi kabaphumeleli. Ngileshuwa kona labo ababekiweyo sisala labantu yibo abazabe bekubalot box yibo abazavotelwa ngabantu.
Manje ungasitshela ukuthi kathesi njengoba lama double candidates lapho okuzaba khona lokhetho lina likuthatha njani ngoba lokhu kukhanya kuzanceda ibandla lezano PF ukuthi lithathe lezo zihlalo ezincintiswayo.
Ende lokho ikhorasi esizwa ukuthi hayi lokhu kunika ichance izano. Ye izano phela nxa vele singalungisanga izinto ihlithathe iadvantage. Kodwa kathesi sesixakulela imbambo lomgogodla ukuthi kukhanye izano kayisoziwine lapha eHarare lakoBulawayo. Hayi lapho kakuboni nxa thina sesile single candidate. Akula muntu opheleleyo ongaya kubalot box ayivotele izano koBulawayo laseHarare. Hayi amasithi lana siyawaretena wonke ama-councillors lama MPs mhlaka 10 siyabe nje celebrate nje abantu beZimbabwe sebebona unyawo olutsha. Asili lo babu uChamisa, ubabu uChamisa ngupresident wethu, laye uyakwazi kaza akekuphike, yebo ye ngathi kasazi kodwa kuyabe kumangalisa ukuthi kambe mina ngisebenze laye for more than 23 years esebenze laye la ubabu uChabango emele itourism, abe sithi kamazi ecabanga ukuthi kulomuntu ozamkholwa. Hayi, yena akasingeke simkhulumele ngoba thina kazake simuzwe ekhuluma ukuthi kasazi. Sizwa ngabona laba esiba recallileyo yibo bathi kabasazi. Ye kungeze ukuthi kabasazi ngoba thina siqalisa umzabalazo abanye bangkhona enxeba bese esikolo la kanye kwesesikhathi bengakajoyini ezebandla. So kungenzeka ukuthi ngeqiniso labo kabasazi, kodwa hayi umsebenzi siyawuqhuba, silethemba ukuthi uzaphutsha ngaleyo ndlela efunwa ngabantu lathi lephati.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard kulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi ungumkhokheli woqobo. Umnumzana Coulthard lo mgcini sihlalo wekomiti ebona ngezamabhizimusi ku manispala wakobulawayo uKhansila Mxolisi Mahlangu basuke ngeviki edluleyo belubhekise kwele South Africa lapho abahlangane khona labo somabhizimusi lezizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Lolu hambo lubikwa luqoqwe inhlanganiso yeJoshua Nkomo Foundation. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo laye obesemhlanganweni lomnumzana Coulthard.
Msalazi uhambo lukasodolobho wedolobho yakobulawayo umnumzana uDavid Coulthard lokuhambela eJohannesburg ezobona izizalwane zakwabulawayo, abahlali bakwabulawayo abasebenza behlala lapha eJohannesburg South Africa ngokomsebenzi. Ngicabanga ukuthi kuluhambo oluhle kakhulu. Nxa sesikhangela ukuthi kungokokuqala silandelwa ngumeya wedolobha azosilanda athi uzokhuluma lathi singabahlali bakwabulawayo, kodwa ezokhuluma lapho esitholakala khona lapho sisebenza khona. Kuyinto enhle kakhulu. Ngangithi ngiyakubhekisisa ukuvakasha kukameya kwenze abantu abaningi bamazi umeya wedolobha lakobulawayo, abamazela mhlawumbe ezithombeni, abamazela bemuzwa kumaphephandaba, bemuzwa kubo Studio 7. Kodwa bakwazile ukuthi bambone ngamehlo, bakhulume laye, bebhekene laye. Okuyinto enhle kakhulu. Sicabanga ukuthi mhlawumbe kube labo meya laba abadlulileyo bebeke bakuzama lokho, mhlawumbe kube kukhona osekuke kwaphuma ngokuthi sivakatshele lapho esikhona, ngoba isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asikho. Siza khamuza kwabulawayo mpela, kodwa isikhathi sokuthi sibe kwabulawayo asilaso. Kodwa nxa umele lesikhathi sokuthi azokhuluma lathi silapho esikhona, siyakujabulela kakhulu. Kube luhambo oluhle kakhulu olubongekayo kakhulu kusodolobha.
Okwenziwe ngumnumzana Coulthard ubona ngani kungenziwa ngezinye iziphathamandla ezikahulumende kumbe ezikamanispala kungaphathisa na ilizwe leZimbabwe?
Mina ngingatsho ngithi lokho kwenziwe ngusodolobha David Coulthard kungeminye yemizamo ekuzanywayo ukuthi kuye kukhitshwe ilizwe laseZimbabwe ekuhluphekeni. Ilizwe laseZimbabwe bese lisekuhluphekeni okwesikhathi eside kakhulu. Mningi imizamo elokhu izanywa ukuthi abantu bezame ukuthi kukhulule ilizwe leZimbabwe lalo like liphume enhluphekweni, kodwa kufana lokuthi kuthele amanzi emhlane wedada ngoba akukho okuphumelelayo. Ngakho nxa kuyukuthi usodolobha eze ngapha kithi wazokhuluma lathi singapha esikhona, sakhuluma esikukhulumayo laye, sabonisane sikubonisanayo laye. Lokho nxa kuzakusiza ukuthi kuthuthuke ubulawayo, kuzaba into enhle ukuthi labanye sodolobha lezinye iziphathamandla zinyathele ezinyathelweni zakho umeya nxa imizamo yakhe leyi ingaphumelela. ngoba uqala ukuthi kube kulomzamo ofana nalowo. So nje usukhona nxa umzamo wakhe lo uphumelele kungaba into enhle ukuthi iziphatha amandla labanye sodolobha labanye nje ababona kufanele ukuthi bakhulumisane labantu abamaphandle kwelizwe basebenzisana nabantu angaphandle kwelizwe ukuthi uzame ukuthi ukhutshwe ilizwe leZimbabwe enhluphekweni. Kulungile ukuthi bakulingisele bakope lokho okwenziwe ngumeya kulungiswe ilizwe laseZimbabwe. Asikwazi impela okuzasilungisela iZimbabwe, kodwa lokhu kungeminye imizamo esingakaze siyibone ekuqalayo. Asike sibonele ukuthi lo mzamo uyaphumelela yini. Uma uphumelela akulungiselwe abantu iziphatha amandla zikuzame zonke zaseZimbabwe ukuze sincedisaneni abaseZimbabwe nabangaphandle ukuthi sibuyisele iZimbabwe esimeni esi-right. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga Nkosazana Victress Mathuthu, oyisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ekhokhela njalo inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyeZim Imbokodo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weLebhilithane usephakathi kokulungiselela umthetho ozavimba ukuphiwa amavisa kwabantu abafuna ukuyakwenza umsebenzi wokunga asebekhulile khona le kweLebhilithane. Lokhu kulandela isicelo sebandla leNew Conservative Party sokwehlisa inani labangena kweLebhilithane. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu usegcotshiwe. UNdlovu wakhethwa ngemva kokususwa kukamnumzana Donaldson Mabutho owagxotshiswa kukhansili ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Nje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 nijani? Hawu siyaphila. Bengicela ukubuza kuba buchuma lapho uJosepha lapho. Umuntu kuyaphenywa, umuntu oyaphenya ngubani? Ephenya bani? UJosepha lapho angasibambe amehlo ukuthi siyenze ngathi asiboni. Angisho uma ngatshontsha inkomo yakho kube sokuthiwa mina ngiyophenya ukuthi mina ngitshontsha inkomo. Kuyabe kuzawuhamba khona lapho akanye ngibulele umuntu kubethiwe mina ngiphenye futhi ukuthi umuntu ufike kanjani. Alikho iqiniso lizawuphuma lapho. Alikho. Abantu bezani badlala ngabantu. Ngiyabonga Studio 7. Ulubimbi loyo.
Studio 7. Mbingelele bonke basakaza abahle, abasakaza kamnandi. Ngiyafisa ukuthi leyami layifundwe. Ngiyafisa ukuthi leyami layifundwe irekhodi. Ngiphawule ke lapha ngabantu bayithi kumathebeleleni ababhizi ngabantu ngokusapota amaqembu asempumalanga, akhokholwa abantu bempumalanga eshiyabo. Uyazi umuntu egxeka ibandla MRP egxeka ibandla lezabo umuntu ubuhlungu kusiza ubuhlungu lokhuyana abantu bakithi ukuthi sithi sizabantu bemathebeleni singasapotani. Yatho ukuthi sisazothatha isikhathi eside, sisazophila kanzima. Sonke siphila kanzima. Wonke umuntu osemathebeleni uphila kanzima, akaphili kahle, kalamsebenzi. Kodwa nethola umuntu osaphithana nabantu balokhu abale empumalanga. Bheka manje uTshabangu osisisi lapho ukuthi badlala amatophi, phela ngamatophi la abadlalayo, ngamatophi la abadlalayo. Asisapotini nowakithi. Bese ngiphawula kulalo omunye usisi okwawo okwaphawula lapha ekhuluma ngokuthi ma kungenela inishona kufakwe elinishona umgaba wathi ma esephuma ufake elinishona. Edaye libambele ingashoni losisi belo ke befakana belibambile ngajoni elinye ilanga bantizwa ke kuyatshintsha konke konke lokho njengakusmith ukuthi bagcina kuliphupho ukuthi bake baphathirwa kishi. So siyacela abantu bakithi supporteni namaqembu akithi okwakithi noma izaphu noma i-MRP asupporteni amaqembu akithi kodwa mina i-MRP ngiviva MRP khaxa.
Studio 7 injani njani wasakazi abahle nabalaleli siyalikulisa ezindawo lapho likhona. Ayi yabona abantu bezanu kahle kahle badelela abantu kahle kahle kudelela lokho abakwenzayo and ngendlela abenza ngakhona vele bayakhombisa ukuthi akulanto eziyenziwa kiwo. So abantu bakithi uma bengathathanga ilinye inyathelo bazame ukuthi bayenze ezinye izinto ezibonakalayo ukuthi maybe bencediswe ngamanye amazwe. Hhayi labo abantu akula lapho bayakhona angeke bayindawo ma singazazaphakama straight ma singadinganga ukuthi maybe sidinga induna athi sizame ukuthi sishayane nabo akulanye into esingayenza lave kuzohlala lokho kuzama ukuvotwa beyenza yonke into njengamanje bayafaka nezikhundleni njengamasotsha ukuthi umuntu engaba nesikhundla esikhulu esotsheni bamsondeza ngapho ukuthi aze lokho bemfundisa ubugebengu ukuthi ma engangena kuba yi-president ephathe kanjani bayenzela khona lokhu ukuthi bengaphumi and namanga abakhulumayo ukuthi abantu ababulali abantu bona bamsulwa ayikho le nto abayikhulumayo. Once waba andazani PF or usebenze ku-government ube andazani PF isotsha polisa yonke into yakho nje noma ubulala umuntu right. Isotsha labulala umuntu 2017 akula muntu waboshwayo kodwa belibheki manje namanje lokho ebeyala lokho bekhuluma ukuthi bona bamsula ayikho le nto abayikhulumayo. Ama-CIO athumba omunye we-CCC bebabhekile bababona ababotshwanga ngoba ngabantu bezani PF ilizwe ngelabo. So wonke umuntu nje osezimbabwe nje akusakabali ukuthi njengomuntu ezilongwa somuntu ezani PF somuntu. So into ekhona abantu abazama ukuzilwela ngoba kunzima la and then siyakude futhi ngalobu kunzima loba abantu mabengaqhaphelanga akulanto la siya khona yabo.
Studio 7 ndivuka njani? Hayi siyazizwa indaba ndaba yokuthi abantu basezavuyela bevota. Hayi laphana bekumele ukuthi ngayo icabinet yonke naleyani yakhitshwa yonke naleya ivotisayo ngoba layo ile nkinga kusinika imiphumela isinikeza nje imiphumela yayo nje icabinet leyani evotisayo ayihloniphi ilungelo labantu ayihloniphi impela yiyo esinikeza imiphumela engayisiki. So bekumeti ngalayo bayibheka ngelinye ilihlo beyitshintshe yonke ikhabhinethi liya ngoba vele sitile yakulokhu isirobhi yiwini isizane. So abantu ade kumele beyiqaphele nokuthi khonaokuba abantu isitayela sokuthi sehloko sigxeka sithi ama-patterns esishoneni la into enkulu inkinga enkulu yizanu badala nengikonayo inkinga enkulu yizanu bekumele sibambane sonke esikhipheni izanu noma siyikhipha liphi iqemba kulandala okusalayo bekumele sikhiphe izanu yiyo bekumele siyikhiphe singavele sithi ama-patterns esishoneni sifuna esindebeleni hayi bele sikhiphe izanu singafakenye iphathi siyakwazi ukukhulumisana layo ayingekho ifanele ezanu izanu sikombile mpela sifuna abantu bonke behlangane beyikhiphe bese sibona-ke ukuthi amanye amaqembu sizayenza kanjani.
Studio 7 njani? Ngizocela ukukhuzela ama-China la ayenza intando yawewanje ukuthi laphana kusewange kusezimbabwe akukhona e-China bazazenzela intando yabe-China becela ukuthi i-government yezanu ibone ukuthi yenzani ngabantu be-China. Asizukuhlukunyezwa abantu base-China nehwange beloku bethunquza uthuli bebulala istrata beqedelela khona kade kukhona okuncane vele yona i-government yasezimbabwe isehluleka khona ukulungisa umgwaqo khona ukuyakha iklinikhi khona ukuyakha isikolo khathesi asinamgwaqo ezindaweni zasewange echibonda akula mgwaqo akula kliniki akula sikolo yindawo nje kodwa ama-China bulala kunjalo igraveli elungiswa ngabadala amakhehla athatha amahloko esiyagamula isihlahla ezama ukucenta zama ukuvula indlela wona ama-China nxa uthatha nemali adlula khona iqedelele ebulala. Cela ukuhlonitshwa ngama-China ma behlulekile ukusebenza ababuyele lizwe bani vele amanye amazwe aletha abelungu bezo-investa elethi kuletha ama-China azo-investa ikwini khonokho ama-China ainvesti ayabulala. Asizameni ukuhlonitshwa sinye isizwe sasezimbabwe sesikhathele singabantwana besezimapi ngokungahlonitshwa kwethu. Asihlonitshwa. Ugovernment wasezimapi awusihloniphi thina singabantu basezimapi. Uzihlonipha wona wodwa uma isidla imali ukholisa namasela abo bonke laba abalandelayo.
Studio 7 ilinjani? Kuyamangalisa kakhulu njalo kulusizo ukuzwa abantu abanjengabo Joseph Chuma. Besithi izana uPF libandle libusa hayi lasidingo sokuthi ihlukulise abantu kumbe ibabulale. Kuyamangalisa ngoba kusukela ngo 1980 izana uPF ibiveli libandle libusayo. Kodwa kwathi 1982 1983 kusiya ku 87 abantu babebulawa benyamalala futhi. So asazi ukuthi ubabuthuma kumbe ngasichasisela ukuthi ngaleso sikhathi yayingaso bandle libusayo yini. Kumbe ulesinyeni sizathu angasitshela thina singabantu bakomthwakazi ukuthi babebulawalana abantu. Yiphi izano ayikhulumayo kanti ukuthi ayilasidingo sokubulala abantu ngoba isempusweni. Yayivele ingekho empusweni ihleli gugu round ibulala abantu. Othamara abanyamalala ngizayo izano yona le ivele isempusweni. Uma Blessing Ali kabulawanga last year izano le ivele isempusweni. Uyazi kuyadinisa njalo kulusizo ukuthi abantu bakithi nxa sebelaphayana sebekhulumela izisu zabo. Siyazibuza nje ukuthi kusuka kuthini. Nxa umuntu abengeka phawule mbengakwanisi akabathule. Ayikho nto bebethi izana uPF izana uPF the same Emerson Mnangagwa. Nguye lapho owayelonza igugu rawundi ethi amaNdebele ngabawu. Namhlanje lokhu egongoda abantu. Kodwa bona bathi ngoba sebelibadlela ibusayo kulasidingo kulezano etshintshileyo kade umbizalo uyona le yayivele ikhona yebuswa nguyena lo owayevele khona egongoda abantu.
Enda Studio 7, Studio 7. Uyo anongoyamba ndiFreedom apha ngakala bed bridge da umpanda. Ya, Mnangagwa ari tele zvavuda tomari awedze nyana. Tomari awedze nyana. Rire vatu va Triple C roketa muthu wavo rine. Chamisa rarange panda ende rikutozvidiva ro wina dzivoti zana PF ifunobva chitironi ngavuchinyi aita kukura hundi uvulaya vatu. Vedza mandevele hasho angeno zano PF. So vakoshava ri vabva chitironi vadova dhirongoni. So hai avatomi vari bvele hapo chitironi vomunangagwa. President wapati noti president wavatu hangovoteliwa ngamuti wemuti anopi munangagwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukumiswa kwempi phakathi kwele Israel lamabutho eHamas kwengezelwe ngamanye amalanga amabili. Ukumiswa kwempi lokhu bekumele kuphele izolo kodwa kwengezelelwa ngamanye njalo amalanga amabili. Inkokheli ye-Israel leHamas ibikwa ivumelene ukuthi ukuthula ukukhona kube liqetsha lokukhulula abanye njalo abathunjwa lokubotshwa ngqazombili. Kusukela ukumiswa kwempile ngomgqibelo kukhululwe abantu abambalwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukungethuli isinqumo okwenziwa imithethwandaba phezu kodaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo ukuxotsha amalunga ebandla le-CCC kudala inkulumo. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abaqotshwa kubandla le-CCC bavele babengakhethwanga ngokungekho emthethweni. Uhambo lukameya wedolobho lakobulawayo kwele South Africa umnumzana David Coulthard sokulethele uzulu wakobulawayo ithemba lokuthi nangu umkhokheli woqobo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Olivalelisayo elifisela ilanga elihle ngu Chris Gande.